Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 24 ngoNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama investigations lokho esiyaphambili. Sicela ama journalists kakhulu lina abe media ukuthi lisinike isikhathi. Senza ama investigations.
Amapolisa athi asacoyisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elilimaze abantu abafika amajumi phose amahlano emhlanganweni wezano PF izolo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. Inkokheli ye-MDC Alliance iqhubeke ngemihlangano yokukhankasela ukhetho endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi asacwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elidubuke emhlanganweni wezano PF kobulawayo izolo lapho salalimaza umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eqeda kwenza umhlangano wakhe wokukhankasela ukhetho. Ibhomba leli lilimaze iziphathamandla zezanu PF ezigoqela umnumzana Kembo Mohati lonkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga. Bonke laba bebelaliswe esibhedlela seMatatei kodwa sebethwalelwe ezibhedlela zeHarare. Lanxa bekunakanelwa ukuthi kulabantu abafileyo amapolisa athi hatshi akunjalo. Athi kulimale abantu abafika phose amachomi amahlanu. Asizweni isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ekhuluma lentatheli zindaba yethu uThomas Chiripasi namuhla.
Ama investigations lokho esiyaphambili. Sicela ama journalists kakhulu lina abe media ukuthi lisinike isikhathi. Senza ama investigations. Ngaba le information okumele silitshele vele sizalitshela. So sicela kakhulu njalo uZulu ukuthi uZulu alalele ba cooperate ungaba le anything basitshele kuma police stations eZimbabwe kakhulu kobulawayo CID bulawayo ucingo 71568 Bulawayo Central 72515, CID Headquarters 709134, kumbe Complaints Desk 703631. Siyabonga.
Umnumzana Paul Nyathi sikhulumeli samapolisa lapho ubexoxa lentatheli zindaba yethu uThomas Chiripasi eseHarare namuhla. Kunjalo nje umkhokheli wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya uthi abalimeleyo bakusimo esibi kakhulu njalo uthi baqhubeka bebelapha. Kubika uJoseph Njanji.
UDokotela Ngwenya uthi kulabantu abangamachumi amabili lathi bamunemunye abathwalelwe empilo njalo abalichumi lantathu babo bahle balatshwa babuyela emakhaya. Kwathi abalichumi lesithupha balokhu belalisiwe. Uthi abanye babalalisiweyo laba basesimeni esibi kakhulu.
Laba bagula kakhulu. Abanye bahanjiswe ukuya operethwa ematheatre ngoba impilo zabo besezimikayo. Okwalamhla izigulane lokhu ezikhona lezi ichumi lesithupha. Abanye base-intensive care unit bayagula kakhulu. Abanye njalo sebengani bangcono basemahodini. Abanye balimala kakhulu. Izinyawo bayiphuka zizalungiswa ngesikhathi siya phambili. Sibafisela ukuthi babuyele njalo empilweni kahle
umzali olendodana yakhe elimele ukulingozi njalo ilaliswe esibhedlela sempilo uMaphiri uthe indodana yakhe ingasila uzayikhuthaza ukuba ichiyane lezombangazwe ngoba zilengozi.
Into zama-politics lezi esizilandelayo emhlabeni ezizasithiya khathana. Lapha sesilomntwana oselimele ukuthi umntwana lowo sezawondwa ngani, singasakwazi ukuthi khona kuyahamba kanjani engeumntwana ukhondameke kakhulu. Kumele sifundise abantwana ukuthi ezintweni ezinjalo sigcina sesibuyelwa zingozi ezingabe zingamelanga ukuthi zibe khona.
Inhlolisiso phezu kwesehlakalo lesi iyaqhubeka njalo sekufakwe amabhakane awenza kube nzima ukuba uzulu odlula ngomgwaqo wabona ukuba kwenzakalani phakathi enkundleni. Iyintatheli zindaba ephephandaba le-Daily News uJeff Mvunduzi uthi uke wazama ukuyafika khona enkundleni e-White City kodwa uhle wesabela kachana ngoba ebone kugcwele abezomvikela abagadle bephelele phakathi.
Sike safika enkundleni ye-White City ukuthi sike sibone ukuthi kwenzakalani khonale. Sathola ukuthi kube kulamasosha lamapholisa akade ethwele izibhamu. Kutshengisa ukuthi yindawo egciniweyo lathi khona ukuthi sisondele, kube kuyindawo engani njani yesabeka.
Abanye abalimeleyo bayelatshwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umanyano, umgcini sihlalo womanyano weSADC njalo engumongameli waseSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko namuhla esola kakhulu isehlakalo lesi esithi iSADC izacwayisisa ngesehlakalo lesi njalo ithathe amanyathelo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. UChiwenga wethule amazwi la emhlanganweni wokukhankasela ukhetho awenzele eChitungwiza namuhla.
Viva NPF!
Viva!
Igipe! Igipe!
Mosarudza vatungamiri venyu vamunoda. Kwete kuti vamunenge masimani izvi zvanga zvichitwa kana zvakaitika kuBulawayo hazvina nebasa. Ava vanenge vaita muchukuchuku vanopuwa vanovadzirira. Mapurisa vachaita basa ravo rekutsvaga nyanye dzisinganzwe dzinokanganisa election yedu.
Amazwi kamnumzana Constantino Chiwenga ekhuluma emhlanganweni obusechitungwiza enamuhla. Kunjalo nje umanyano we-MDC Alliance uqhubeke udinga usekelo endaweni ezichiyeneyo zelizwe. Umkhokheli walumanyano umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano eKadoma lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele ukuze alungisise zonke indubo ilizwe elibhekane lazo.
Kwatalenda, it will be a miracle for ZANU-PF to survive this election. Nothing short of rigging or chitsotsi chinoita kuti ZANU-PF win the election munyika yeZimbabwe. Saka tiri kuzvizira ine takataura ndikati gore rino vamunangagwa hatizobvumi chitsotsi chirikudandwa nezek.
Abantu bavamukela uPresident Chamisa ngendlela ephakeme. Umsindo wabulapho kuthaba nxa uPresident Chamisa efika ukusethusa ukumkhulu kakhulu. Ngalelo ngibone ngani mina abantu beKadoma vele sabantu abazimiseleyo ukuthi bazavotela uPresident Nelson Chamisa njalo badinga ukuthi lizwe libe yilizwe elilemigwaqo, ilizwe elilemali yalo, ilizwe elilezikolo, ilizwe elilabo elezibhedlela abonesi izinto ezifana nalazelezo. Ngibone ngani uZulu weKadoma ufana nje nozulu welizwe lonke leZimbabwe odinga ingqubekela phambili lentuthuko.
Lisuka eKadoma liyangaphi phakathi kweviki?
Phakathi kweviki uPresident uzabe esebenza nabo MP bakhama candidate namakhansela ngoba lama training lokuthi abalungiselele ukuthi bafundele kuye indlela zokukhankasa ezenzena waphumelela ngendlela enkulu kangaka. Ngakho phakathi kweviki uPresident uzabe esezindaweni ezilenge kakhulu kodwa ekhuluma lama candidate athi emhlanganeni yokukhankasa lokhu sizakwenza ngempela kuzona.
UDokotela Nkululeko Sipanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Kunjalo nje umkhokheli we-MDC olilunga njalo lomanyano we-MDC Alliance umnumzana Walshman Ncube yena ube lomhlangano kozimnyama eMangwe izolo lapho akhuthaze khona abantu ukuthi bavotele umanyano wakhe njalo bengaze bavotela ibandla lezanu PF.
Owethu umkhankaso uyahamba sibili, siyabhodabhoda, sigidima, singena lapha, siphumela laphana, sixwayisa abantu, sibakhuthaze ukuthulanga lokuvota selisondele sokusela amaviki kumbe amahlanu.
Kahle kahle kuyini elikuthembisa uZulu weZimbabwe elithi lizamenzela khona ngcono kulohulumende weZANU PF?
Okokuqala ukuthi silungise indlela okubuswa ngayo, senze kube le devolution amandla abuyele ezigabeni, njalo silungise intalakahle kaZulu sama human rights, rule of law, qale khona phansi. Sibe sesibuya kwezomikhonomi, siqale ngokulungisa i-cash crisis leyo khona, kubuyela imali zibe khona emabhenki ukuthi nxa umuntu elemali yakhe benelise ukuya ikhupha ebhenki ayisebenzise ngentando yakhe. Silungise ukuvalwa kwamafektari lamabhizinesi wonke.
Umnumzana Walsh Mencube ngomkhokheli we-MDC njalo ulilunga ibandla lakhe lililunga lomanyano we-MDC Alliance. Sisuke kozimnyama siye eGwanda. Umkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda umnumzana Nkosana Moyo uthi eleZimbabwe lingahlengwa kuphela esimeni esibi elikiso nxa uZulu engavotela umongameli olobuchopho obujule kakhulu kwezamabhizimusi njengaye. Kubika u-Albert Ncube.
Umoya yena oncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ukhuluma amazwi la esejawunda wole Gwanda lapho ethula khona imanifesto yakhe.
Ndisiyakwazi ukuthi i-economy ifile, into ye-unity ayikho, into ye-governance ayikho. Kulapho esimele siqalise khona khonapho ukuthi i-economy siyilungise, infrastructure siyilungise, izibhedlela sizilungise, izikolo sizilungise.
Ugcizelele wathi angangena embusweni urhulumente wakhe uzalutshwana lenkohlakalo njalo uzakhetha abaphathintambo abalutshwane abafundele umsebenzi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Ekhuluma ngesikhathi sakhe sangumphathintambo phansi kukarhulumente kaRobert Mugabe, umoya uthi Mugabe wayengamlaleli yikho nje waphanga wathiya umsebenzi.
Yikho mina ngaphuma lowo msebenzi ngaya kuye ngamtshela ukuthi njengoba ungamlaleli wangicela ukuthi ngize kugcetisa kodwa umlaleli kanti ufuna ngihlalelele. Ngaphuma emsebenzini lokho wangicela ukuthi ngihlale ngala.
Omunye wabangene lomhlangano lomoyo njalo lilunga le-APA umnumzana Kutakwashe Zulu uthi ubona umnumzana Moyo enguye yedwa olungele ukukhokhela eleZimbabwe.
Kasikhangelelani kuhle njengabantu, sikhangelelana emanzini, so sokuyisikhathi ukuthi sitshintshe siguqule izinto.
Umnumzana Moyo uthe olokujabula okukhulu ngoba abantu abaningi bamukele kuhle imanifesto yakhe njalo uthe kavumelani lalabo abathi umncintiswano wokhetho lukamongameli uphakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Jami sakuphela. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe weStudio 7.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingu-Mike Wobe. Kuliviki bafethu sisesigaba se-Lobengula Njube Constituency. Sixoxa lo mnumzana Reinhard Ncube ongusakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka. Ngiyakwamukela kuhlelo Reinhard, unjani?
Ngiyaphila baba Mike, akunjani kuwe?
Hayi, mina ngiphilile. Wothi ngiqale ngokuthi amhlophe njengoba ungomunye ophumelele kudalele nominations court. It's official mnumzana. Usungomunye ozabe ncintisa kukhetho kulumnyaka.
Hayi, asenziwa kakhulu. Hey, bekusetshenzwa nzima ukuze sifike laphana la uzibona siuphumile. Ubona ubuphuma nawe uthanda zibona inkosi.
Ukhangela ukuthi uzatshintsha indlela okankasa ngayo na? Ngiyazi vele ukuthi usulasa isikhathi esiningi ukhankasa ukuze uqinise amathuba akho okunqoba. Ikhona into ozatshintsha na?
Ya, ine yinkangeleleyo ukuthi nje akathesi wonke umuntu ukhangelele into enja, wonke umuntu ukhathele nge-experience yabantu abadala. So ngathi mina when it comes to experience, angeke ngasebenzisa i-experience esebenziswa ngama-politicians amadala. Angeke ngalandela ngathi enyaweni zabo. Mina ngimutsha, ngibuya nama-ideas amatsha, ngiya le miqondo emitsha ehlakaniphileyo enza izinto, ngifuna ukuthi ngenze ama-campaigns ami abe effective, abe nomfutha, kodwa anganisindi. That's the idea.
Abontanga abo nabathini ngomkankaso wakho?
Ngathi lami ngivuke nje ngimangele ngendlela osokuyibo abangiphushayo. Ngoba ngangikhulume labo ukuthi sizaqala ukudistributa amaphepha ezindlini zabantu door by door mhla ka 15 after inomination code, so ku-official sengingenile. Ekuseni ngithe ngivuka ngoba vele benginobuthongo usuka ngale ekhodi. Ngithe ngivuka ngivuswe yikholu, sebembuza ukuthi sikulindile lapha ungaphi, gijima kuye lama flyers. Ngithe ngifika vele ngafika be-ready, ngafika ngabanika. Into engayitho ukuthi namuhla officially base baqala bona vele ngomfutha behambe ezindlini ngezindlu, abantu abasuka esigabeni abasuka ku-J Square, ngathi isigaba sami lapha engihlala khona. Base baqala nje ukusuka esiqinti mhlawumbe siya kwezinye iziqinti, benika abantu amaphepha. So i-excitement yangikhona iyamangalisa, lami bengingayi-expecti. Isase ne-excitement lo from abantu abatsha.
Gcibe uhlelo Renard, utshele izakhamizi zesigaba sakho ukuthi kungani ubona kuqhakathekile ukuthi bakuvotele ukhetho lolo?
Mina njengo-Renard ngisesemutsha, njalo ngathi ngifundile ngaqeqetsha, ngilama-ideas embona ukuthi i-government iyehluleke ukuthi wa-implement. Njalo ngesiqiniseko sokuthi ngizabisa i-change esiyehlule abadala, ngoba ngibelieve ukuthi sesiyi-generation yethu osokumele kube yiyo ethatha isigaba encedisa abadala. IsiNdebele sithi ithemba lomzali ngumntwana. Ngiyakhona ukuthi athese isikhathi sokuthi ithemba lelo eliyini njalo elinguyonke omusha okhankasayo lo nyaka usuke isikhathi sale ukuthi liveza kanti libonakale, kube yithi esesibhenefitha abadala. So ngathi ngalawo mazwi yikho engibona ukuthi abadala bangangivotela ukuthi ngibamele. Njalo ngiyakwona ukuthi ngikwanise ngezinto esinde, njalo nokuthi ukufunda kwami, ngoba isikhathi esiningi o-MP wethu babebehambe ukuya ePhalamende kodwa bangakwazi into ezilula nje njengokwazi nje into ezinjengama-constitution nokwazi ama-policies. Kuyabe kubahlula ngoba ufica umuntu bazange wafundisisa ukuthi efike khopha esigabeni sokuthi engabakwazi into ezinjalo.
Hhayi, sikuzwile mnumzana, bekuhle ukuba lawo kuhlelo. Ngiyabonga.
Okay, hayi, kubonge kumina kakhulu. Hayi, ngiyabonga kakhulu lakubalaleli nakubalandeli. Asiqhubekeni injalo, futhi viva a change.
Nxa usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana Reinhard Ncube ongisakhulayo okungenayo kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhla, masidibani ngeviki ezayo. Mthwakazi omuhle, libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike, siya kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Kangelo koko betu na masigo, babe tete la mazo,
wawo
na masigo, we
na masigo.
Njongo ulite mbisa kwa mengefike peli leo, kubekela pambili ngotaba lokutandana obasakhulayo. Kambe abafana yibo abaloke besaphosa amazwi kumbe sokuphosa la mantombazana. Kubekela pambili zile ncwadi zamasiko esintu, unkosikazi Sakhile Liline uMadube njalo lo mnumzana Emmanuel Ncube. Baba Ncube, kunapho ke nxa usakhumbula kudala sibilisabhala izincwadi u-Address of Love, P.O. sofa sonke into ezinjalo, usakhumbula kunokho?
Siyakukhumbula kakhulu. Sasibhala zimthetho eyona liprinti lami wena, idozi lentanga alimthathi sekho lokho kwamadubi lentanga. Abantu abasakho
akukhumbuza abantu
mina vela ngikhule kumuntu mina ngezinsuku vele umuntu mayala mayengatele ngami yambuluza ngiyadlula vele abantu banenge yikho sokwenza le mtshadi ingasabi khona ngoba abantu abasayenzi ngesiko sivile liraiti lelana.
Ehhe, Madubu usakhumbula? Phiwe sipho sonke into ezinjalo.
Hayi hayi, sakhumbula sivile. Ngasasivele esikolo wawufithe ubamba samthanje igidimo ubale kuye ngene ekhaya nganomuntu wami ubulade elinye wazinyoza uphinde sasakuphinde akhulume la ubona ukuthi umuntu uqinisile kwathi ungasezivume khonapho kakhulu ikhulu lisahla kuze kuthi usuze wabona ukuthi hhayi umuntu lo into ayikhuluma iyabi-right but uzathatha isikhathi ukuzivuma ukuthi hhayi ngiyabona ezincwadi zazibhalwa ubhale uzivalezwe yinqwaba azitathilwa futhi ezekuza zingatatilwa ngesikhathi sethu zazibhekwa zeyinqwaba uzawuthithi ngelinye ilanga nxa usemazi uhambe uyibaza
Baba Ncube.
Nyalo lutaba nyalo zwa siro rezincwadi lori ngizengikhumbule zami engazithiya ngezihlome etshanini ngomunye umnyaka ngathi ngingaphela thola izidikile
azange zidliwe umuhlwa yini
indlu yadiliwa mntu zadliwa ngumuhlwa ngoba ngangizithanda ngangizibona zimnandi kakhulu ma ngizivala sibili lami nje ngithi amana ngizifihlela ukuthi bengaziboni manje namuhla lezi izinto esezisenzakala asezenza lokuthi lo thando lungabe mnandi ngaleyani indlela ngoba usithi umuntu wakhe mase umkhumbulile ukhuphe lezane izincwadi ezivale sibili uzuze ukuthi hayi mhlawumbe ngeyinye ngabuya ngoba incwadi sibili iyayisekucini
Madube zazimnandi kangalani incwadi zezincwadi lati zikholisa sibili lo thando lwakhona
Zazidlamusa nezincwadi lesikhathi sangikhona hayi zazidlamusa omanye uyibala uyiphinde kakhulu uyibala njani uyibala kunjona ingakudingi kodwa kholapho uyabo ungavumanga sometimes ngengevumile ufuna uyiphendule kwakusebenza umphendulwanga ngazo izincwadi manje okwakhathesi hhayi akusafana nakudala and kunzima ukuthi sibuyele emasikweni
baba Ncube khonapho ke wena ubona kwakho ungabuyelwa yini esintwini sakudala zinisiyana nxa udinga nje uthando
hayi kathesa angeke besabuyela abantu esintwini lesana sakudala sibile ukuthi noma intombi ukhuluma layo ithole seyiqhaqhwa phansi ngonyawo seyikhuphe amahlamvu ezihlahla kungasakhanto kwenzakalana kathesa abasabuye kuvele ukhulume layo nje vele aqhamuke layo ukuthi hayi lami sosuke kuvele kuphele khonapho akuseke kubuyele amasiko namasiko angeke phinde abuyele le ncwadi angeke iphinde uyibone incwadi esilayo yona leyo makhalekhukhwini kuphela hayi liyani lo thando angeke lukuyilwalo luyana vele olwakudala lolo lezi nsuku seluyilwalo lokuthi angavele ngani kumbi alisakhulumisana ngakuhle akuxoliswana omunye ovelaye le ofuna ukuya khona lo munye ovelaye le ofuna ukuya khona kanti kudala ekhona ukudumbe lingaqabana ngambona ngisavumile ixolisana uzimthumele kumbe labanye abobathemba ukuthi hayi fike liye ngikhulumela ngale ngoba kwakuluthando lola okwalezi nsuku lokhu asazimbe sekuyigemu
Madube vala khonapho sibili yazwela lawo lapho
ngiyakuzela kusewuzima ukuthi kubuyele emasikweni Duli ulutho akuzama ukufunda ukubekezela ukubekezela kuwumuntu nomutho wabona umuntu namuhla yaba ekumanjemanje fundani ukuthi ezinye izinto kaluma ukuze wenze kuthi kusasa ungavuka ukuthi bale kusasa ovuka i-regret ukuthi ngani ngalinda
ye ntathe leli thuba ukuthi mboke nge ubaba u-Emmanuel Ncube lo mama ke usakhile leline uMadube ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo ngeviki ezayo olivalisayo ngenjabulo ngumthembo osithemba uGibbs Dube lilale
siyabonga jahelitala ngohlelo lwamasiko Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Lami namhlanje ngiyamukela abalaleli bethu uhlelo lwethu lanamhlanje
Usiphatheleni namhlanje
Namuhla ngibuye lombhalo ojayelekile kakhulu amahubo 23 lapho David ekhuluma ukuthi inkosi ingumalusi wami. Nxa sikhangela lumbhalo, zintathu izinto eziphumayo engibona ziqhakathekile. Okokuqala, lumbhalo ukhangele omalusi babantu. Umuntu ongumalusi isikhathi esiningi sicabangela ukuthi ngumfundisi kuphela. Kodwa ungabe kungubani oyinkokheli ezigabeni ezehlukeneyo ukuthi uthi uyabuselusa abantu. Kumbe uyinduna, kumbe ngusobhuku, kumbe ngutishala, kumbe ngokhangela isikolo sonke. Ungumalusi khonapho esigabeni sakho kiso sona. Isikhathi esiningi abantu abakhokhelwa ngabanye abantu baye bebona ngani umuntu oyinkokheli kalazidingo. Ikanti umuntu oyinkokheli ulezidingo eziningi. Yikho uDavida lapha leli hubo alibhalayo ulibhalele abantu abazinkokheli. Okokuqala emfuna ukugcizelela ukuthi umuntu oyinkokheli laye udinga ukukhokhelwa ngomunye umuntu. Yikho lapha sifumana uDavid esithi inkosi ingumalusi wami. Yena kuDavida wayengumalusi wezinye izimvu. Kodwa nangu umalusi laye edinga futhi omunye umalusi. Inkosi ingumelusi womuntu wonke oyinkokheli. Ngakho ungabona umuntu oyinkokheli engakhangela enkosini ukuze adinge ukuqondiswa, adinge ukwelusa, uyabe selahlekile. ngakho mfuna ukuthi kuwonke umuntu oyinkokhelo laleleyo namhlanje kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi ube kwazi ukuthi ukhona umalusi oyinkosi, nguye osiqondisayo, nguye osincedayo ukuthi seluse abantu bakhe ngendlela elungileyo. Sibe lesineke, sibe lokubanakekela, sibe njalo lenhliziyo ezikwanisa ukuthi zibe buthakathaka, lenhliziyo ezikwanisa ukuphenduka nxa umelusi oyinkosi Jesu esiqondisa. Okwesibili, umuntu ongumelusi umbo oyinkokheli uyaswela laye ezinye izinto kwesinye isikhathi. Lobe nguye oyelusa abanye abantu. Sifumana lapho ukuthi uDavida wayeselusa ezakhe izimvu ekwanisa ukuthi ezisemadlelweni aluhlaza. Kodwa siyambona lapha laye sithi kangiyikuswela lutho. Kutsho ukuthi wayefika esikhathini lapho ayedinga khona inkosi eseswele olunye lutho. Ngakho namhlanje kwesibili mfuna ukukhuthaza abalaleleyo inkokheli zonke ukuthi nxa ufika esigabeni sokuthi suswela olunye lutho, kube lolunye lutho oluswelekayo empilweni yakho, ikhona inkosi engumalusi kubo bonke omelusi engakunika lokhu okuswelayo. Abantu baye bathathe livesi becanga ukuthi ikhuluma ngokudla kuphela, kodwa hatshi, ikhuluma ngokusweleka umuntu akutholayo empilweni nxa yinkokheli. Uba lesikhathi lapho kuba lezikhala laphana lalaphana, usehlulwa ngezinye izinto, wehlule ukuthi ungaya ngaphi ngenxa yokuthi wonke umuntu ekhangele kuwe. Ikanti uDavida lapho uyakhuluma ukuthi hayi bo, yona inkosi iyakwenza ukuthi ungesweli lutho. Kumbe udinga inhlakanipho, kumbe udinga ukuphiliswa yinkosi, kumbe udinga ukusizwa kwezinye izigaba, ikhona yona inkosi ezayenza ukuthi ungasweli lutho. Umoya engcwele nje siyakwazi ukuthi nguye oletha inhlakanipho, nguye oveza uJesu kithi, nguye ke umoya engcwele okwaziyo izinto thina esingeke sabazazi, nguye okwazi ingqondo kaNkulunkulu. Umoya wengcwele uyavuselela umphefumulo, umoya wengcwele yiwo yenza ukuthi ungasweli lutho. Ngakho umuntu oyinkokheli kuyadingakala ukuthi adinge ukusizwa ngomoya wengcwele, adinge ukusebenza lomoya wengcwele ngaso sonke isikhathi. Umuntu oyinkokheli kuyadingakala ukuthi ayenatha amanzi empilo akumoya oyingcwele ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Masithandazeni. Baba, ngegama lika Jesu, thandazela wonke umuntu oyinkokheli ondlaleleyo ukuba uza kwenza wena Jesu ube ngumalusi wakhe. Uza kuza emadlelweni aluhlaza, njalo uzavumela ube umphefumulo wakhe, uthole ukusizwa lokuphiliswa ngamanzi amahle avela kumoya oyingcwele, ngegama lika Jesu. Inkosi libusise, sihlangane njalo ngeviki le elandelayo. Amen.
Lo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi uSenisibanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile themba libusisekile ngompalo kamfundisi. Sikhangele impumela yemidlalo yeFIFA Soccer World Cup edlalwe lamhlanje. England 6, Panama 1. Ibingani idlala yodwa laphana. England, Japan 2, Senegal 2. Poland le Colombia ziyanqikilana nje kathesi kumzuzo olandelayo ngesikhathi sika 8 o'clock. Sasa iSaudi Arabia ile Egypt, Uruguay versus Russia, iIran ile Portugal, kuthi iSpain izadlala le Morocco. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa athi asaxwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elilimaze abantu abafika phose amachumi amahlanu emhlanganweni wezanu PF izolo. Bekunakanelwa ukuthi kulabantu abafileyo lapha, kodwa amapolisa athi akunjalo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa Mnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. Njalo inkokheli ye-MDC Alliance iqhubeke ngemihlangano yayo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kwanele mthwakazo olivalelisayo nguntungamili Nkomo Matukanduna Vafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.